Imisebenzi isahluko sechumi lasikhombisa. Kwathi sebedabule iAmphipoli liApolonia bafika eThesalonika lapho kwakukhona isinagogi labajuda. UPawuli wangena kubo njengokwejayelwa kwakhe waphikisana labo ngembhalo amasabatha amathathu ebavulela etshengisa ngayo ukuthi kwakufanele ukuba uKristu ahlupheke avuke kwabafileyo. Esithi futhi
uJesu lo engimthumayela kini unguKristu.
Abanye babo bakholwa bazihlanganisa loPawuli loSilasi njalo labanengi bamaGriki akholwayo labesifazana abadumileyo abanengi. Kodwa abaJuda baba lomona bathatha abantu ababi phakathi kwamavila babutha ixuku benza isiyaluyalu phakathi komuzi bahlasela indlu kaJasoni befuna ukubakhuphela ebantwini. Kwathi bengabafumani badonsela uJasoni kanye labazalwane abathile kubaphathi bomuzi bathi,
laba abayaluzisa ilizwe sebefikile lalapha. UJasoni ubamukele, bonke laba benza okuphambene lemithetho kaKhesari. Besithi kukhona enye inkosi enguJesu.
Abantu labaphathi bomuzi bethuka lapho besizwa lokhu. Kwathi sebethethe isibambiso kuJasoni lakwabanye babakhulula. Masinyane abazalwane babasusa oPawuli loSilasi babathumela eBheriya ebusuku. Bona sebefikile khona bangena esinagogeni labaJuda. Laba baJuda babelungile kulalabo abaseThesalonika ngoba balamukela ilizwi ngenhliziyo yonke behlolisisa imibhalo insuku ngensuku ukubona ukuba zinjalo yini lezi zinto. Ngakho abaningi kubo bakholwa, labesifazana bamaGriki abahloniphekayo abaningi kanye labesilisa. Kwathi abaJuda baseThesalonika sebezwile ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyatshunyayelwa uPawuli laseBheriya beza lakhona badunga bavusa ixuku. Ngakho abazalwane bamsusa masinyane uPawuli bamusa ngasolwandle. Kodwa uSilasi loTimothi basala khona. Labo abaphelekezela uPawuli bamfikisa eAtheni. Sebamukele umlayezo ngoSilasi loTimothi ukuba beze kuye masinyane basuka bahamba. Wathi uPawuli esabalindele eAtheni, umoya wakhe wakhathazeka phakathi kwakhe ebona umuzi ugcwele izithombe. Ngakho waphikisana labaJuda labanye abakhonza uNkulunkulu esinagogeni. Lasemdangeni waphikisana insuku zonke lalabo abasuka baba khona. Abathile kuzo izazi zama-Epikuri namaStoyiki baphikisana laye, abanye bathi,
umzenzi isazi lo angathini na?
Labanye bathi,
kungathi ungotshumayela onkulunkulu bezizweni.
Ngoba washumayela ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo, basebemthatha bemusa e-Ariyophagu besithi,
akusitshele ukuba iyini le mfundiso entsha oyifundisayo na?
Ngoba uletha indaba ezimangalisayo endlebeni zethu, ngakho sifisa ukwazi ukuthi lezi zinto ziyini.
Ngoba bonke abase-Athene labezizwe abahlala khona babengasebenzi lutho kuphela ukuxoxa lokuzwa ngezinto ezintsha. Ngakho uPawuli wema phakathi kwe-Ariyophagu wathi,
madoda ase-Athene, ngiyabona ukuthi ezintweni zonke likhonza onkulunkulu kakhulu, ngoba ngithe ngihamba ngikhangela izinto elikhonza ngazo ngafumana i-altare elilotshwe ukuthi ngelikaNkulunkulu ongaziwayo. Lokho elikukhonza lingakwazi yikho engikuchumayela kini, uNkulunkulu owenza umhlaba lakho konke okukuwo, yena oyinkosi yezulu nomhlaba. Kahlali emathempeleni enziwe ngabantu futhi kakhonzwa ngezandla zabantu njengokungathi uswele ulutho, ngoba yena uqobo lwakhe uyabapha bonke abantu ukusila lokuphefumula lakho konke. Wazenza izizwe zonke ngazinye ukuba zihlale ebusweni bonke bomhlaba. Wazimisela izikhathi eziqunyiweyo lemikhawulo yokuhlala kwazo ukuba zifune uNkulunkulu ukuze mhlawumbe zimuzwe zimfumane kanti kakhatshana kulowo lalowo wethu ngoba sisila sihambe sihlale ngaye njengokuba imbongi ezithile zakini zitshilo zathi ngoba futhi siyinzalo yakhe ngakho ke lokhu siyinzalo kaNkulunkulu kakufanele ukuba sinakane ukuthi ubuNkulunkulu bunjengegolide ingabe isiliva loba ilitshe okwenziweyo ngeminwe langokunakana kwabantu ngoba izikhathi zokungamazi uNkulunkulu wazibekezelela kodwa khathesi uyalaya bonke abantu endaweni zonke ukuba baphenduke ngoba umisile usuku aza kuthonisisa umhlaba ngalo ngokulunga ngomuntu amisileyo enika bonke abantu ithemba ngokumvusa kwabafileyo
wathi besizwa ngokuvuka kwabafileyo abanye bahlekisana ngaye kodwa abanye bathi
sizaphinda sikuzwe ngalindaba
ngakho uPawuli waphuma phakathi kwabo kodwa amadoda athile anamathela kuye akholwa phakathi kwawo kwakukhona uDionisiyu wase Ariyopaku lowesifazana othiwa nguDamari labanye kanye labo